Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Loku kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price intengo ziyashana endawo lezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasisa izakhamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukansila weHarare uMnumzana Thamsanqa Hadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane labanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu kuyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Mike Oshidemi ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecitshiwe. Kodwa abakhulume leStudio 7 bathi bekungasiyo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngalendlela. Umnumzana Kate Maziba isakamuzi eHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseleni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Athina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube ilungise idolobho leHarare libe lalihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasotsha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisi ekhansili ezenzele yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare kathi city council sidilize yonke into, sebendizile le tuck shop yami. Azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle, kanti sizwa ubuhlungu, shuwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje i-council isithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela uhulumende, akulambiko ovela uhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengasabeli ucingo. Kusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 iHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye okwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ikuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Mchekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama-price, while the government yanegotiata lama-producers kuvunyelano ama-price, intengo ziyatshiyana endawo lezi lalezi, but kulama-generally agreed price, even kungela price around $50 at most, but sithengiswa nge-$45. But kuyenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into leyo yavama kakhulu soon after ipte awe yayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa ama-shop, bafike bathengise ngentengo enkulu, ethanga yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kuya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo. Bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable awa njengesinkwa for 2-3 days, siyayehla. And sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo ziyahamba zideliva. And la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya lazo. So abathengi ma bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-product lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo mazowe, konke uyathola. Even lempuphu uyathola enye indawo kweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadidliza impahla ama-price eqanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana ama-shopi bamanija ukuthi bavula ama-window ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo 1 warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo wana esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo-ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ukhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wele-South Africa umnumzana Halema Motlante eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yangibona zani kumele kukhangelwe konke ngokwakwenzakala khathesi xa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu bekulama-structures esingathi ngawe-violent ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe wangosabantu abavele ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangkhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele i-problem yaleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona inanzelela khona lokho kathesi. Anti bona babesithi kulabantu abatshontshe ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjenge-ZST aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kathesi lokho ungakabe nama-electoral reform. Sihloniphe i-constitution, kathesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa ukuthi bebe lama-lawyers. Kodwa i-constitution ithi kumele ibe lama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto ohulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifuna zanule esandla ezintwini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi ube ngiyofaka i-task force. Kunjengokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende ngiyowonayo sibili.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni, abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende welemelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Venezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni ze-secondary kusiya kwaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okukusiphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daba lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazisithi kabalungayo. Kodwa singalukhangelisisa kulolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu
kungabe kusemathown ngabe kusemakhaya khona bezibabu sibehlangana lotshwala sibehlangana lento ezidakayo lula so kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi maye behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabekekethi sidle ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la useuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osela ama-drugs sikhathesi usefuna ukuthi ngakho uyahle kuphele kunabo unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba so uzathatha isikhathi so kufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu so ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga isiduzi uzulu kavuka asinika amaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Claude Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Canisius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza so ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okwenzakalayo ngakho ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even e-churchi laphana sishumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-churchi ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anseline Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa yikuswela okokwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
He might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa yikusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulise amalawulo ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo abezempila kahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemichova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wakhe waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ubachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho-ke uthi ukuqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu ela maqembu abasakhulayo.
Dropping in uBekuthemba was not by the fact. Izibongo ziyafanana. I-drive yangkhona yokuthi khonanana. Neshef abantwana be-Highlanders who understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So uletha uBekuthemba ukuthi abuye azojoyina ku-first team. Senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under 14s. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe lama-under under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBekuthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho ke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa ele-Highlanders ele-Triangle kanye lele-Haumine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBekuthemba udlale kwesikhathi eside kuqembu le-Highlanders wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors. Ikanti-ke wadlala selizweni lase-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Moroka Swallows kanye lele-Mpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engelasithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekuthemba Ndlovu. Siludriba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.